umhlangano lo uqhutshelwe eJohannesburg njalo ubizwe inhlanganiso ebona ukuthuthukiswa kwamabhizimusi ezizalwane zezwekazi le-Africa e-African Development Consortium. Ababotshiweyo ngabanye balabo abazadudulwa kwele-South Africa babuyiselwe eZimbabwe ekupheleni kohlelo lweZimbabwe Special Permits ekupheleni kukahlangula omnyaka ozayo. Njalo ke bebesiyadinga ulwazi mayelana amabhizimusi abangawavula nxa sebebuyele ekhaya. Izikhulumi ebesemhlanganweni lo zithe kuqakathekile ukuthi labo abazaphelelwa imisebenzi kwele-South Africa bathole ulwazi oluzawaphathisa ekutholeni indlela zokuziphilisa nxa sebebuyele eZimbabwe njengoba imisebenzi ingekho. Elinye lamacebo akhandwe kulomhlangano yikuthi abazabuyela ekhaya laba babhalise amagama abo kanye lamabhizimusi abafuna ukuyasiphilisa ngawo, afana lokulima, ezokwenjiwa, ezokupheka, ezokulungisa imota lokunye okuthiyeneyo. Ngemva kokubhalisa bazasungula uhlelo lokubapha amakhono okusungula lokuthuthukisa amabhizimusi abo abayabe bewakhethile. Kulomhlangano kuhle kwasungulwa inhlanganiso yezamabhizimusi egoqela izizalwane zakwele South Africa lezaseZimbabwe eZimSA Business Facilitation Forum. Okhokela inhlanganiso usikhuca mfundo Danisa Baloyi, laye okhulume kulomhlangano, uthe intuthuko ngeke bekhona nxa kusekhona ubadlululwano.
The idea is to combine the two and put an effort in ukuthi sisebenze sonke, and to me is something overdue.
Usomabhizimusi weZimbabwe njalo esikhulume sebandla lezanu PF kwele South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi inhlanganiso le ebunjiweyo izasiza labo abafuna ukubuyela ekhaya ukuzwisisa amathuba amabhizimusi akhona eZimbabwe kuhlangothi zomnotho ezijeneyo. Isiphathamandla se-African Development Consortium umnumzana Buthulezi Nyathi uthi bona njengenhlanganiso ebizela umhlangano indima yabo sebedlalile, ngakho uthi ingqobe sezikuzalwane zeZimbabwe ezabuyela ekhaya ukuthi zisukume zibhalise ukuze zilolongwe zilolelwa ikusasa lazo eZimbabwe.
Kubalulekile ukuthi abantu befike bebe nento yokwenza, ngoba ma bengenamsebenzi bengelanto yokwenza kuzoyenza ukuthi bephinde bebuye back.
Isiphathamandla sogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Yusuf Simons obekhona laye kulomhlangano wenqabile ukuphendula imibuzo yabeZimbabwe esithi udaba lokubuyela kwabo ekhaya lusasenkantolo, ngakho kunzima ukuphawula. Le yinto engajabulisanga umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa umnumzana Qabotha Mabena.
Akusiphathanga kuhle lokho, ngoba besicabanga ukuthi siyathi sisuka lapha sikwazi siyazisa abantu ukuthi hayi, nxa u-applyela i-waiver wenza kanje, nxa kumbe i-work waiver kumbe i-business waiver.
Iziphathamandla ze-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa lazo bezikhona kulomhlangano. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.